Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 7 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnomzana Constantino Chiwenga ubikwa sowalobola omunye umfazi olisotsha. Thiyani indlebe lizwe ukuthi ngubani njalo udabuka kuphi. Inhlanganiso ezizimeleyo ziza kukhulumisana lohulumende zimkhuthaza ukuthi aveze ugwalo oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abazadudulwa eBhinga sokusakhiwa idamu leGwayishangane.
Kodwa kasingeze sachaya umbululu khathesi ngoba la kusesengamazwi aphuma emsakazweni idocument eye master plan kayikaphumi ukuthi ibonakale.
Amapolisa kwele Botswana adubule abulala ababili abeZimbabwe abacathangelwa ukuthi kade bezama ukuntshontsha imali behlomile ngemibhobho.
Njengelizwe lapha lizwe lesi eBotswana lapha lizwe ngantwa lithule kakhulu entweni eziningi, so abantu basebethatha i-advantage ngokuthula kwelizwe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Zonke lezi ndaba lezinye ilizwe zizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa sokwalobola omunye umfazi olisotsha. Iphephandaba leNews Daily lithi lilobufakazi bevideo etshengisa uChiwenga ekhuluma leziphathamandla zogatsha lwe-census ngesikhathi sohlelo lokubala abantu eveza ukuba uhlala loMiniyo Thabo Baloyi amqambe njengomkakhe odabuka eNkayi esigabeni seMathupheleland North. Ubaloyi ubikwa elesikhundla sika-Colonel kubutho leZimbabwe National Army elake lakhokhelwa nguChiwenga. UChiwenga usanda kwehlukana loMary Mbayiwa ngemva kokuphoselana aqatha emthethwandaba. Ngomnyaka ka-2012 uChiwenga wehlukana kabuhlungu loJocelyn Mauchaza. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zizakhulumisana lohulumende zimkhuthaze ukuthi aveze ugwalo lwemaster plan oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abazadudulwa eBhinga sokusakhiwa idamu leGwayishangane elikhangelelwe ukuletha amanzi lilethela izigaba zeMathupheleland. Uhulumende uthi uza kwakhela izakhamizi lezi ezedlula amakhulu ayisikhombisa izindlu zakulezinsuku, njalo uzaxoxisana lazo ngendlela ezifuna uhlelo lokuhlaliswa kutsha kwazo luqutshwe ngayo. Umnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathupheleland Human Rights Institute, uthi akula bufakazi bokuthi ngempela uhulumende uzahlalisa kuhle abantu ngoba kungenzakala ukuthi kube lenkohlakalo kulolu hlelo. Inhlanganiso yakhe yamanyana lezinye ezizimeleyo ezilithumi lasithupha emaSwingo, Manicaland, Matepeleland, leMashonaland zalobela uhulumende ukuthi alandele imithetho engakasusi abantu ezigabeni zonke zelizwe lapho okuyabe kuqhutshwa inhlelo ezehlukeneyo. Inhlanganiso lezi zithi kufanele uhulumende alandele isisekelo sombuso welizwe kanye lemithetho eyabekwa ngumanyano we-United Nations. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungxoxo umnumzana Maphosa ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Indlela esiqale ngayo lumkhankaso njengeMathupheleland Institute for Human Rights siqale ngokuya ezakhamizini ezithintekayo ngalolu daba saxoxisana lazo zasitshela ezikufunayo lathi babekela ukuthi umthetho uthini okungumthetho welizwe umthetho we-African Union lo mthetho wamazwe omhlaba wonke i-United Nations basebesitsho ukuthi sincedisane ukuthi sifuqe kwenziwe ngomthetho njengoba besike satsho esikukhanyeleleyo kuyimfuno yezakhamizi njalo eziphathekayo kulolu daba impendulo kumbe ngathi indlela uhulumende athi ufuna ukubamba ngayo lindaba nxa kuyikuthi uza kuma ezwini lakhe uhulumende ayibambe ngendlela abeka ngayo kungaba yinto encomekayo ngoba imaster plan i-relocation master plan kumele ibe khona njalo futhi kumele iyenziwe kumbe isetshenzwe kugoqela bona labo abaphathekayo kulolu daba kodwa ngaphandle kwazakhamize ezizasuswa uhulumende kavule futhi avumele lathi inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sincedisane laye ekuthini limaster plan ikhanyelwe ukusetshenzwa kwayo okwesibili kuvele kungiyikho okufaneleyo ukuthi kumele izindlu lezakhiwo zonke lemfuno zabantu kwakhiwe abantu bengakadudulwa basuswe lapho akade behlala khona besiya kwenye indawo kodwa kasingeze sachaya umbululu khathesi ngoba la kusesengamazwi aphuma emsakazweni udocument eye master plan kayikaphumi ukuthi ibonakale ngoba kumele kube logwalo olusemthethweni oluphumayo eliyo le master plan yiyo esingaqala ukukhuluma sisukela kiyo okwesibili njalo sikhangelela ukuthi sibone ukuthi uhulumende uza bamba njani udaba oluhluphe eZimbabwe udaba lwecorruption ubugwelegwele esibubona bugcwele kuma projects anjengala lapho kulezinto ezenzakala khona zisenzwe izulu ngoba khathesi singapha ngasitsha umbululu kanti sesithayela umbululu enye njalo icorruption nxa kuyikuthi ukhulumende uzimisela ukusebenza lindaba ngokumgceke kungela corruption yikho sithi tinakaveze phela vumele lathi njengezinhlanganiso ezizimele zodwa sibuye simonithe indlela okuza setshenzwa ngayo thine siza kwenza ke njengenhlanganiso yemathebeleni Institute for Human Rights yikuthi sizasondela futhi njalo kuhulumende simtsho ukuthi sikubonila kutshoyo sicela kasiphe umgomo ukuthi sisondele eduze kwakhe sibe lilihlo elincedisana lozulu ukubona ukuthi indaba zeprocurement ezetendering lakho konke okuzenziwa kusakhiwa kwenziwe kuhle kwenziwe ngestandard esiyiso esingasoze siphambanise impilo kahle kaZulu njalo imali isebenze ngendlela eyiyo akubanga khona ubugwelegwele
lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Human Rights Institute obeqoqa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo Amapolisa akwele Botswana adubule abulala ababili abeZimbabwe abacatshangelwa ukuthi kade bezama ukuntshontsha imali behlomile ngemibhobho ngomvulo. Lokhu kuza ngesikhathi amapolisa akwele Botswana ekhala ngokuthi izizalwane zeSouth Africa lezeZimbabwe zingena kulelo lizwe ukudala amacala behlomile. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Isikhulumelisa amapholisa kwele Botswana uMzolaniye Bakali uthi amapholisa kawasoke atonde ukukhalisa impopo enyameni kuzigebengu ezidala amacala zihlomile.
We are going to engage them all head on because we cannot allow, we cannot tolerate, we cannot condone a situation where our citizens are.
Sizanikilana labo singesabi, asingeke sivumele isimo lapho abantu bethu sebehlala evalweni. Abantu bethu kumele bakhululeke. Sifuna ukuthi lo ofuna ukudala icala ehlomile acabange kabili.
kusehlakalo sangomvulo uBagali uthi kade kulabantu abeZimbabwe lababili abeBotswana akade bezama ukuntshontsha. Uthi ngaphandle kwababili kwabeZimbabwe ababuleweyo, ababili badutshuliwe balimala kabuhlungu bahanjiswa esibhedlela. Ababili abakuleBotswana labo babikwa besesibhedlela besesimeni esibi. Ukubulawa kwababili laba kuza kunyensukana omele usiba lukhulu amapholisa kuleBotswana umnumzana Phemlwa Ramakorwane ekhonone ukuthi bathwele nzima ngezigebengu ezingena zivela eSouth Africa leZimbabwe.
Re itletse ha se tsano re ira dipatisiso le ditshwetso ra bona gore bana ba Botswana le ma Afrika bo
sibela matsala mangalisayo omasitinisisa sithole ukuthi abantwana bethu badala lawo macala bebambene nabanye babo abe South Africa kanye la beZimbabwe.
Owe Zimbabwe ohlala eHabron umzana mkhululi moyo uthi mhlawumbe eleBotswana liyadeleleka ngabavela phandle kwelizwe abacabanga ukuthi bangazenzela umathanda.
Njengelizwe lapha esizwe lesi eBotswana lapha lizwe ngantwa lithule kakhulu entweni eziningi. So abantu basuka bese bethatha advantage ngokuthula kwelizwe bese bebona abantu abangayenza nje yonke into abayifuna ukuyenza kanti kababuzange langeni. So kulezi gameko mpele sithe zenzakala lapha abantu bezama ukwenza izinto ezinjalo ama-armed robberies. Hayi mbona abantu bazalimala. Bazalimala ngoba lo hulumende sekunanzelele kakhulu.
Kukanti esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gift Ncube uthi kumgceke ukuthi abavela phandle basebenzisana laba eBotswana ukudala amacala.
Inzima indaba yakhona leyo ukuthi abantu kube kuloka kubonakala abantu bangaphandle kuyibo ababuya ngapha bezoyenza into ezifana lama-armed robbery ezifana lokubamba nje zena lezi moto ezithwala ikakhulu izimali. Kuyahlupha kakhulu kodwa mina ngendlela embona ngakhona umuntu kasozebuye engelalwazi lokuthi laphana kulani lani. Umuntu uyabe sebuye vele kwazi ukuthi into ayilandayo yini uyayithola ngapi. So kabe kuloku kusebenzisana labangapha.
Umphathi ntambo wamapholisa umnumzana Kahiso Musi uthi amapholisa kumele angathandabuzi kodwa afake uhlamvu labo abadala amacala behlomile ngenxa yokuqonga kwamacala la enyangeni ezimbalwa ezisanda kwedlula. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisaron kwele Botswana.
Impilo elizweni iqhubeka isiba lukhuni intengo lembadalo ethiyeneyo empilweni kaZulu iqonga mihla ngemihla. UZulu ephakathi kokukhala njalo dukuduku izibhedlela ezinkulu zelizwe ezifana lempilo labo Matadei sezikhuphule imbadalo yokuhlolwa kanye leyokulaliswa umuntu nqa egula. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imbadalo ezintsha zesibhedlela ziqala ngenyanga yonale kaNhlangula. Zifakwe ngedola leMelika kodwa kuvunyelwe ukubhadala ngemali yakweleZimbabwe kusiya ngokuthi isilinganiso sokutshintsha imali ngosuku lolu simi ngaphi, kulandelwa esebhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe. Unkosazana Sali Ndlovu obekudwendwe lokungena esibhedlela uthe esizwa imbadalo yokwelatshwa wathi abantu bazafela ezindlini.
Kunzima sibili lokhu osokhulunywa nguhulumende kodwa singela into yokwenza sizalandela kunjalo. Kodwa phela ukuthi ukuthi abantu abaningi sizokufa singazange siye ezibhedlela ukuyathola usizo ngoba kunzima. Imali le itholakala nzima. Kunzima sibili, ayi uhulumende ngawuyasi ncedisa intweni lezi zesibhedlela uhulumende ngenilele kakhulu.
Umnumzana Greta Sibanda umhlali wemganini kobulawayo uthi uhulumende kumele acabangisise kuqala izimali lezi ngoba uZulu bevele esehluleka ukubhadala imali ebivele ikhona.
Umphakathi walithi ngeke nelise izimali lezi ezibizwa la ngoba umphakathi wakithi buvele usehlulekene ukubhadala u-160 lo. Uhulumende lapha mani kumele ukuthi khona acabangisise kabili kathathu ngoba lokho asekwenza akuseyikho ukunakekela izakhamizi. Njalo lokho sokukutsho sokusitsho ukuthi khona i-health system yethu isivele sifinyelelwa yilabaya abavele belemali okusho ukuthi umphakathi omnene usehluphele.
Umnumzana Joseph Nkomazana owenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi abantu bavele besehluleka ukufaka ukudla ematafuleni okutshengisa ukuthi ngeke banelisa ukubhadala imali.
abantu basebenzi abantu bayehluleka izinto sezikhwelile with this rate inale esikhwezwe isibhedlela ompilo labo central lapho ukuthi abantu babhadala imali ezingaka ezifika kubo $12 i-consultation fee bose $3,000 yabona ngani ikwethesa izakhamizi omunye umthwalo onzima kakhulu njengezakhamizi thina sithi hayi ihulumende kumele ikhangele ezizinto ingabhongu kweza ezizinto abantu abazoze bagwanisa abantu bayehlulwa izinto eziningi bayehlulwa kufake ukudla etafuleni.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi lokhu sokuyinsindaba phenduli.
Ungabona ingatsha zikahulumende zingasayamukeli imali kuveza kahle kamhlophe ukuthi isidilikile siphelile sitshile sifanele ukuthi lahlelwe silothene. Kanti ke ukubhadalisa abantu ngemali yaseMelika kumbe imali elingana leyaseMelika bona bengayihola. Kutsho ukuthi bazaba balutshwana abantu abazakwenelisa ukuya esibhedlela abaningi sebezafela ezindlini babelethele ezindlini kuzahamba kuphela abalutshwana abenelisa leyo mali kuyikubusa kabi konke lokho kulethe isimo size sifike lapho esikhona namhlanje.
Imizamo yokuxhumana nomqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo ngwenya ephumelelanga ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association yona ithi ukukhweza kwembadalo lezi kuzadala ukuba uZulu engabuyi ezokwelatshwa esibhedlela okuzadala ukuba abantu balahlekelwe zimpilo. Yengeze ngokukhuthaza uhulumende ukuba abhadale izisebenzi zakhe ngemali eMelika ukuze kuhambelane lembadalo lezi ezifakwe ngemali yangaphandle. Umuntu oleminyaka esukela kutshumi lantathu i-13 ukuze akhangelwe esibhedlela ubhadala amadola alitshumi lambili emali yeMelika i-$12 kuthi ilanga elilodwa lokulala esibhedlela lalo lilembadalo efanayo amadola alitshumi lambili i-$12. Abantu abadala abanakekelwa ngaphansi kwe-intensive care unit babhadala amadola alitshumi lasithupha i-$16 ukulala esibhedlela. Abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya kutshumi lambili i-$12 bona babhadala amadola ayisithupha emali yeMelika. Ukuthi ukulala esibhedlela kubiza amadola ayisitshiyagalombili i-$8. Nxa umntwana engaphansi kwe-intensive care unit ilanga elilodwa libiza amadola alitshumi i-$10. Imota yokuthwala izigulane yona ibiza idola elilodwa lamasenti angamatshumi ayisithupha eMelika i-$0.06 ngekhilomitha elilodwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Amaphephandaba akwele bhilithane athi inhloko kahulumende umnumzana Boris Johnson usinde kukhetho lokudinga ukuba amalunga edale aselethemba lokuthi aqhubeke na ekhokhela ilizwe leBhilithane. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi induna yeWange uNekatambe obesengozini yemota eWange ngomvulo ulokhu ekusimo esibi esibhedlela seMatadei lapho asiwe khona izolo esuswa esibhedlela seWange Colliery. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyawubonga umthokazi impela abayenza into enhle, siwubongele mempisha ngazama ukulungisa indawo lezi yaseZimbabwe leyo ngoba kunzima azokufikela emazweni angaphandle ba kunzima kakhulu yakwazi.
Studio 7 keeps ijonga komo mabrasi linjani lonke liyaphila thina siyaphila ngapha lonke basakazi bamende liphile kuhle hhayi thina ngapha siphile kuhle sibili akula problem hhayi kaproblem sikhona lapha hhayi silalela zonke siyazizwa sibili zimnandi ziyahamba zizihamba kuhle sibili akuthi njalo lezisitele into eliqiniso hhayi bengithi ngiphawule nje kunapho ukuthi laba bantu laba kuthiwa ngabe-FPM kuthiwa abamqondisi laba abebothiwe laba hhayi ababotshelwa ngolutho babotshela ukuthi ngoba ngamandebele kodwa kusesishone labo ngakula nto enjalo ukuthi bangabotshwa uthiwa bakhiphe ibhela ukuthi kuthiwa fete ukuthi abakhiphe la endebeleni aya bazangena zangena zingene zizaphikele zawusebenzele ukuthi lapha ukuthi nje kuphela kwasela nje ukuthi bafake kugrawundi ukuthi ukuthi nje baseli ukuthi bangafaka njani kugrawundi besikukule besiqede yikho abakufunayo ukuphesa aliba kungenye indlela zini ngangikhangelezele ngobela akulwazi lalutho ulwa lamandebele ukuthi ulwa lamandebele na ubone ukuthi na utenze njalo sigijima lapha na utakula amavoti ugijima lapha esiya kupha abantu ebakhaya emumbu izinkomo uthiwa izinkomo liphi inkomo iyakwazi ukuthi asezemvotele kujazi ukuthi bababulala amandebele manje lathi sisithuthe ungabona inkomo umuntu ugijime ethiya ibhethi ethi hhayi inkomo hhayi unangagwazi uraiti zoka amadoda hayi bo asike sikhangelele umfana omncane lo wena lo yayo noma sengesishoneni uraiti umuntu lo ukhuluma kahle and into zakhe zonke zilobubelo noma ekhuluma yeza ukuthi hhayi indoda iyakhuluma noma ahamba khona eza kulesi sindo kusala kukhala emuva ukuthi uyakuhamba indoda akuthi uhamba ngalohamba imkazana yalo unangagwalo hamba akishiyana hamba akishiyana sizile hayi olright hhayi imukhumayo khonapha lapha khonapha kule msana kodwa baleni ekhabo lisemadobho lapha ya hhayi ngiyabonga makhiwami ngiyabonga noma kuphamba nisukukhuluma kodwa ngikhulithi ngiyazama konda kuhlupheka abantwana bakithi bahlupheka baye bahlupheka basemgodini ibhalakwe lokhu ebangaphithwanga bakambe bangu-200 mbe bayi-2000 ngazakwazi ukwakwakubona umuntu abantu abangcwetha bangu-2000 emgodini labo bayomlimi uza kubona uzabangcwaba labo njengathi basingcwaba bangcwabela ihlobo zethu lanje ngiyabonga hlomathiwami
Radio 7 ninjani hayi thina siphilile ngapha umathema wenkaya hayi nabonye izindaba ngibongela njalo leli lizwi elizwileyo elivela kupresident umhlonitshi umnankabo ukubana nxa eyangcotshwa ekhethweni kuzatshiya isihlalo sasewusiphi inkosi ngambusisa ngalokho nxa enqotshiwe abe lokuthula kungabi njengamanye ama-president athi nxa enqotshiwe ekhethweni khona edaza inkani esiyalo unkulunkulu uyabusisa umuntu opha omunye isihlalo obuyele eceleni ngokuthula unkulunkulu uyabusisa wenza lo mbuso walo sala khonapho kube ngumbuso olesizotha kungabi njenge-amerika abaqalisa ukulwisana khathesi umbuso kabhayideni ungani kawukhanyi kuhle ngenxa yokuthi woniwa nguthamba yikho-ke nxa upresident esithi uvuma ukuthi anganqotshwa uyabuyela ebuthuleni kungakusiseka sibili kodwa but laye lonke nayo mina umusa bengunxusa ukuthi ahloniphephe lama-ovedi kulabalweli benkululeko lapha abasebenzayo abahloniphe lamapentien abo aphume lokhu enjalo lezi ndawo zabo abaziphiwayo zime lokhu ezinjalo ngoba basebenza hhayi ukuthi sengenile seyamelana lama-ovedi hhayi lokho ngiyanxusa uthando kalwandle ezimbabwe ukuze kube le ntutho kokube le motho imathema wenkayi yabo Studio 7 salibona linjani hhayi siyaphila kuluma ngaphi enkayi imathema so bengithi hhayi bakithi ake sizameni ukukhuluma kuhle singazisajojozeli impi ukulwa lokulwisana akusiyo nto enhle kasikhanya lenizwe lase-Ukraine ukuthi selinjani selizintshaka ngenxa yempi impi into embi eZimbabwe besifisa ukuthi ngaka ibi khona futhi sizehlulekele sihamba sinje siphila ukuhlupheka kube khona sikususe silwise isisombululo sokukususa hhayi khona ukutshotshozela impi impi kayilancede siyabona ugadi oluncinyane luyatshotshozela impi impi kayakhi velayilethi lutho futhi ngaze lilwe njani akuncedisi yabo
lenjani ku-Studio 7 banjani abanye ukuphila hayi thina siyaphila lapha egoli la ngizathanda ukuphendula i-audio kababa lotho khona umgabo wathensilizwe hhayi ngiyavuma sibile umgabo wathensilizwe kodwa but mina engimsolayo ngowakithi wakonkomo unkomo nguye owathengisa isizwe sakomthwakazi siyahlanganisa labantu besishonele ukuthi nje abantu bayakwesaba nje ukukhuluma ukuthi unkomo umuntu ohloniphekayo kodwa but hhayi unkomo yena ukusithengisa sibilo wasithengisa sihle wamele ukuthi ngabe wathi ebuya empini laphana kodwa ukuyehlula wahle wamba le mathebelelende wahle wamba le mathebelelende wahle wabusa imathebelende manje wayezitshetha uzabusa izimbabwe yonke abamalela abafana beshonele babuya babuzobulala amandebele futhi ngahayi unkomo
wasithengisayo madoda kusho nkomo ngiwasithengisayo athe siko sokumele athe sisikhanyele ukuthi siqalisa ngaphi isizwe sikamthwakazi ukuze sikwanise ukuzibusa ngiyabona umqondo wabeya lo mqondisi moyo hhayi ngiyawuthanda ngiyabonga
salibonani bakithi bantu bezimbabwe linjani lonke ezindaweni zonke labasemazweni lapha ngiyancenga kakhulu bantu bezimbabwe ukuthi abantu nxa kuthiwa kuba kuma-election abake bakwazi ukuthi kathi bavotela abantu bangavoteli ukuthi ngithanda uba abavoteli ukuthi ubani uzakwenza so lapho engicela kakhulu ukuthi ilizwe lethu lezimbabwe lilohlupho olukhulu lwemali kodwa iphathi ebusayo iyakwazi lapho iyashiya khona imali yelizwe nxa bengakwanisi ukuyayithatha kabathumele okukwanisayo ngoba abantu sebehluphekile ngokusebenzela into engeke sisebenzele amanamba siza kufasiya abantu abethu bengelalutho kodwa sisebenza nzima kanti ngabe sisebenza sile mali yethu esiyifaka ebhenki besiyela abantu abethu okunye okutshengisayo ukuthi sasebenza ukuzela kubafisa ukusebenzela abo abantwana so ngitho ukuthi bonke abantu kabavula amehlo bakhangele abantu bangabothaba kumbe abantu bangabothatisa kodwa abantu kabakwazi lapha bakho i-40 years le ilizwe lingelamali asonto encane kanti layo yako-israyeli yaba yi-40 kodwa uhlupho lwaphelela khonapho kanti wayo lwethu solungani lufuna ukudlulela phambili unkulunkulu wethu ungaphi thina singaphi kasikhulule kunzima kasikhulule kuhluphekeni asiphathe ngesakho isandla obusa ilizwe alibuse ngokunanzelela ukubusa abantu yikubahlonipha hayi khona ukubusa abantu ngokubahlukuluza ukuthi abantu bazayenza intando yakho lokunzimeni abantu bahambe usithi kabangene ngenkani ilizwe kalibuswa ngenkani ilizwe libuswa ngomthetho ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo +1 202 465 0318 lenze imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki siyacela ke balalele
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okunengi ngalokhu, ngenani ebelenjini beinternet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele lakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Okwezemelika, eleBritane lithi lizathumela eleUkraine izikhali ezenelisa ukudubula zikude ama-long range missiles. Kulandela inyathelo elithethwe ngelemelika kunsukwana ezisanda kwedlula. Elebhilitane lithi lizathumela izikhali lezi ngemva kokufundisa amasosha akwele Ukraine konale kwelebhilitane ukuthi izikhali lezi zisetshenziswa njani. Izikhali lezi zilako ukuhaza amabhomba ohlobo lwama-missiles alitshumi lambili ngesikhathi esiphansi komzuzu owodwa efinyelela isibanga esingaba ngamakhilomitha afika phose ikhulu 80 kilometers. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa sowalobola omunye umfazi olisotsha. Inhlanganiso ezizimeleyo zizakhulumisana lohulumende zimkhuthaza ukuthi aveze ugwalo oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abadudulwa ebhinga sokusakhiwa idamu legwayi Shangani. njengoba ngijilo ke zulukandaba silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.